umasipala wakoBulawayo wazise njalo ukuba usemise uhlelo lokudonsa amanzi edamu lelowancema njengoba lingasela amanzi. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansi ledolobho lakoBulawayo, uchasisa ngenyathela labo lokuvala amanzi kanye neviki.
Uma sikhangela amanzi lawa akumadamu njalo lamadamu asesiwasebenzisa kathesi, kusho ukuthi amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat-a kuba akhona ukuthi etreat-o sesiba malutshwana. Esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi, sesithi amanzi azabuya once a week. Lapho siyenzela ukuthi amanzi akhona emadamu enelise ukuthi efike i-next rainy season. So esikucelayo kuzakhamizi ukuthi silondoloze amanzi nxa ebuya, njalo sihlale silamanzi sikwazi ukuthi insuku seziziningi lapho esingasoze siphele lamanzi khona.
Unkosikazi Mpofu uqhubeke ethi sebethe bama ukukha amanzi kulowancema ngoba sewomile.
Idamu lelowancema sigcine ukulisebenzisa ngeviki ephelileyo ngoba amanzi akuleli damu ebesemancane kumbe emalutshwana. Lokhu kusho ukuthi amadamu esiwasebenzisayo kathesi njengekhansili ngu-Insiza, Mayfair, Nyankuni bese siba loMtshabezi. Amadamu lawa mathathu athofu amadamu angu-6 esivele silawo edolobheni. Ulowancema esikhuluma ngayo, lo mzingwane lo aphancema asathole khona amanzi. Amanzi ethu kathesi aku-29.7% full.
Emizameni yokulwisana lodubo lokusilela kwamanzi, ikhansili yedolobho isisungule uhlelo lokuzama ukuthi badinge ulwazi lokuhlambulula amanzi awedamu leKami. Unkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho kabanzi.
IKami Dam yidamu lakoBulawayo esingalisebenzisiyo. Lidamu eliba lamanzi nxa izulu likhona, njalo siyananzelela ukuthi ngamanzi angasetshenziswa. Njengekhansili kathesi siyenza okuthiwa yi-study umbe investigation ukuthi sikhangele ukuthi amanzi lawa engahlanjululwa njani eyenelisa ukuthi esetshenziswe futhi esingathi yi-recycling. Esesikwenzile ukuthi kuzaba lama-consultants okufanele ebuye eyenze ama-study lawa, and then from those studies sizaba le-way forward. Okunye sikunanzelelayo, amanye amanzi esingawasebenzisa lawa a-recycled ayenelisa ukuthi encedise kumbe ema-industry lapho kusebenza khona amanzi as part of manufacturing, so that amanzi la amanye ahlambulukileyo ayenelisa ukuthi egcinelwe ukunatha lezinto. Okwakathesi njengoma nitshilo, asikaqalisi ukuthi sihlambulule amanzi, sithe sisayenza i-study esingathi sayenza i-research kumbe investigation. Sithole ukuphathiswa i-AFDB ukuthi siyenelise ukuthi siqalise kudinga ama-experts angasincedisa ukuthi akhangele lolu daba lwe-recycling, esiphe i-answer that will assist us ukuthi simove forward. So kakathesi siku-planning stage or ku-research stage. Imali le esilayo ukuyenza i-research is through i-AFDB, iprojekthi esiyenzayo kathesi edolobheni.
Isakhamuzi semzini weNkulumane koBulawayo, unkosikazi Linda Sibanda, uchaza ngobunzima ababhekane labo lwamanzi.
Indaba yamanzi le bakithi asazi nokuthi mbumbe singancedise kanjani. Ukungabi lamanzi kubuhlungu kakhulu, sokubangela ukuthi kudaleke eminye imikhuhlane leminye kade sithakele kade ngekho phezu kwawona lowo velo okuthiwa khona kumele abantu behlanzekile begeze izandla bathinithini. Ngoba ungananzelela kathesi abaningi bagcina bengakwenzi khona lokho ngoba amanzi akhona kawekho. Lazo izinto zakhona zokubekela amanzi zakhona zigcina futhi seziletha ukungahlanzeki ezindlini. Kwezinye izindawo kunje so amanzi ahamba mthokotho. Ngesikhathi abayabe sithi bona balamanzi, indawo zakhona ziyabe zingelamanzi.
Usiba lukhulu wakoBulawayo, unkosikazi Judith Ncube, kuleviki ubike ukuba uhulumende watholisa leli dolobho imali yokulungiswa kwemigodi yamanzi, izibholane zenyamandlovu, njalo uphakathi kokwakha idamu leGwayishangani okulakho ukuqeda udubo lwamanzi edolobheni. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.